Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela e-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 lwezi 2016 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabakhankasela ukuba khona kukahulumende oqotho omfowabo ka-Itai Dzamara olokhe engaziwa lapho akhona uPaton Dzamara uthunjiwe emadabuka kusa lamhlanje watshaywa kabuhlungu. Umongameli Robert Mugabe uphawule okusemthethweni igceke lendizamtshina edolobheni leVictoria Falls. Silazo njalo indaba esizabe sikhangela ukubana nje kuyini okwenzakeleyo kade kukhangelelwe ukuthi kuzayenzakala lapho befuna ukutshengisela abasakhulayo emadolobheni abalisa kobulawayo leHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Robert Mugabe usukile elizweni namhlanje ubese dolobheni leVictoria Falls lapho aphawule kona ngokusemthethweni igceke lendizamtshina. Igcekeleli elendizamtshina eleVictoria Falls lithiwa lakhiwa ngemali eyi-$150 million eyaphiwa nguhulumende wakwele China. Siqoxe lo Councillor Ephias Mambume wedolobho leVictoria Falls ukuze sizwe obekwesenzakala lamhlanje lokuthi ubona njani lolu daba.
I-facility enjenge-airport lesilayo entsha ilakho ukuga ama-tourists ukuthi besivakashele, but singaze sibe lezakhiwo ezinhle okumangalisayo kodwa nxa isimo somnotho kanye lesimo sombusazwe simi mazonzo ngendlela esimi ngayo kathesi akusincedi ngalutho.
Sikhuluma nje kumi njani kwezokwethekelelwa, bayabuya yini abokuza ngobuningi?
Babuya nje kodwa not ngendlela esikhangelele ngayo, ngoba kathesi sibona ababuyayo ikakhulu bavela eMpumalanga. I think bona labana ukuthiwa look east police government yibo ababuyayo, but ikakhulu abantu esibakhangeleleyo ngabantu abavela eNtshonalanga kuma western countries. Labo ke ungathi ukhangela uzathola ukuthi ababalutshwane.
Kungani likhangelela labo abavela eNtshonalanga kulalabo abe east?
Lapha sikhangelele abantu ababuya hatshi ukuzovakasha kuphela, sifuna labantu ababuya ukuzovusa amabhizinesi abathi bengazivakashela bachiya bekhangele amathuba esilawo ukuthi beqalise amakhampani, beqalise bebumbe imisebenzi esiyidingayo kangaka, especially thina batsha.
Manje lamhlanje emkhosini lo owenziweyo kuyini kakhulu okubone kuguqukile edolobheni lapho siyazi ukuthi lapho kufika khona umongameli kuba lokunye siyasikuzwe ukuthi kwenzakele abantwana abahanjiswa besikolo lokunye okunjalo, bekunjani lamhlanje?
Akulanto enhle etshintshileyo ngokubuya kukamgabe eVictoria Falls. Otherwise into enhle engiyibonileyo ukuthi amapholisa wonke ebengekho emgwaqweni lapho esijwayele ukuthola ama-roadblocks every 2 kilometers. So sithole ukuthi lamuhla bekuhambeka lula emgwaqweni yethu ngoba ade behambe khona ngalo kuyanika i-security. Ngaphandle kwalokho, njengenjwayelo vele siyakwazi ukuthi lapho ahamba khona bafika bebute abantwana abasesikolo labanye abangadlanga abalambileyo bebabuthanise ndawonye ukuze kukhanye kulabantu abaningi endaweni abayabe bezenele.
Hello ke ngu-Councillor Ephias Mambume owedolobho leVictoria Falls ekubandlale MDCT ebesixoxelayo ecingweni ekhona le eVictoria Falls. Inhlanganiso ye United Nations ithi indlala ehlasele eZimbabwe izaphazamisa impilo zabantu abedlula izigidi ezine elizweni lonke jikelele kusiyafika ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba uMike Hobe oweStudio 7 uxoxele umnumzana Thokozani Seleya oyibandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Indlala ibhahile emaphandleni, abantu basemaphandleni baphila nzima. Khuluma kunjenje akula abangabamba khona, akula kudla, and sikhuluma kunjenje imfula namadamu komile, amanzi kakula, impilo yakhona inzima kakhulu.
Kodwa kuyini okwenza ukuthi kube ngendlala?
Esesikukhangele khathesi ukuthi umumo womkhathi wona ungathi usutshintshile, kawusafani lekadeni. So indlela ebesilima ngayo esikhathini esidlule kawusafani nakathesi. Okunye esikukhangele ukuthi uhulumeni nga uyasakhela amadamu ukuze izakhamizi zikwanise ukwenza lokhu okuthiwa ngama-rejection, ukulima ngokuthelezela, ngoba ukuthemba umumo womkhathi owalezi nsuku awusathembakalanga, uvele usumimanzonzo.
Emalokishini ke indlala ibhahile?
Indlala lakho ikhona, ngoba ungananzelela uzathola ukuthi almost 90% yabantu abahlala emalokishini abantu abangaqhatshwanga. So kuzima ukuthi bathole indlela zokuziphilisa. Yebo, singathi thina ukudla kuyabe kukhona emashop, but indlela yokuthi baye kugwegwa emashop kayikho, ngoba baye bengela mali ezikhwameni.
Ummeli we-United Nations umnumzane Bill Shaw Parajuli uthe akula mali eneleleyo lokuthengela abantu ukudla. Ihulumende leZimbabwe lingayenzani ukuze lithole imali esileleyo?
Mina into engiyikhangeleyo ukuthi ihulumende ukuze ithole imali eneleyo ukuthi ithengele abantu beZimbabwe ukudla, ukuthi kabangaxotheli khatshana laba abafuna ukuzovula amabhizinisi elizweni. Ubonani umthetho lwana we-indigenization act 4951% lwana usixothela abantu abaningi abangasomabhizinisi abafuna ukuthi bazovula amabhizinisi la.
Lo ke ngumnumzana Thokozani Seleya, ilunga lebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, ubekhuluma le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 9:09 AM lawe shortwave 4930 le-6065. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ezitshengisela ezitaladeni zikhonona ngokuhluphayo elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani uhlelo. Le balaleli yiStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende weMozambique usenqume ukuba insuku ezintathu ezilandelayo ngezokulila ezweni lonke kulandela ukudubuka okubulale abantu abangamachumi ayisithupha. Imota enkulu ebithwele amafutha ezimota idubuke edolobheni leMoatize ngemva kokuba umtshayeli eyichiye emgwaqweni yadabuka lapho abantu bebangisana ukuzithathela lawo mafutha. Osezachiya isikhundla somkhokheli welemelika umongameli Barack Obama usevalelisane labangane bakhe emazweni awe-Europe egqiba uhambo lwakhe lokugcina engakachiya isikhundla akiso lokuya kwamanye amazwe. Umnumzana Obama usukume kwele-German lamhlanje selubhekise ekhaya egqiba uhambo lwakhe lwensuku ezine lapho ayethekelele amazwe abalisa ele-Greece, Germany, Peru lamanye. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ekuqaliseni kwalinyanga indlu yomunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli kweleGhana uNana Addo Dankwa Akufo-Addo ihlaselwe. Isigodlo someli weMelika kweleGhana sisole kakhulu lesisehlakalo sisithi uDlakela alulandawo ekuqhutshweni kukhetho lwalelo lizwe. Ngakho-ke ngalesi sikhathi sokulungiselela lolu khetho oluqhutshwa mhlaka 7 Mpalakazi elemelika likhuthaza ukulondolozwa kokuthula lokuhlonitshwa kwemithetho leziqondiso zonke zokhetho. Elemelika lithi alisekeli muntu kulolu khetho kumbe ibandla lezombusazwe eliphatheka kulelo khetho, kodwa lisithi lisekela umbuso okhululekileyo onika abantu ithuba lokuzikhethela abamfunayo. Lixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi akuze amalunga awo ukuba alondoloze isiqondiso lemthetho yokhetho. Lolu lukhetho lwesikhombisa lokhe lelo lizwe laqalayo ngomnyaka ka-1992 umbuso wokhetho okhululekileyo lwamabandla ayehlukeneyo hathi olwebandla elilodwa. Umongameli John Dramani Mahama uyancintisa laye lonyaka emele ibandla lakhe ele-National Democratic Congress okwehlandla lesibili encintisana labanye abahlanu bamabandla ayehlukeneyo. UZulu waseGhana unconywa ngokusebenza gadalala ukubumba umbuso okhululekileyo kuzwekazi le-Afrika.
Kankana olithi dagesan ebisa gulala kan imamata United States calakisuture.
Uxolo zulukandaba lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukuthunjwa kungaba ukuthunjwa komntwana ihlobo sakho kumbe ngubani ngikubona kuyinto engalunganga, ngoba na umuntu ozelwe ngumuntu ulethe emhlabeni ngunkulunkulu ukuthi aphile, nqa kumele asuke emhlabeni ubizwa ngunkulunkulu. Kodwa ukuthumba lokhu kufanana lokuthatha impilo yomuntu, ngoba nqa usumthumbile umuntu usumkhupha ekubeni lokucabanga okukhululekileyo, ukubeni lempila kahle, usumfaka esimeni sokwesaba, usumfaka uvalo. Nqa umuntu sesimeni sokwesaba lokwethuselwa, kusho ukuthi kasacabangi ngendlela elungileyo, usephambanisekile, uselimile emcabangweni. Ngikubona kufanana lokutshaya umuntu, ukuthumba umuntu lokutshaya umuntu kumbe lokumbulala, ngibona kuyinto okufananayo, ngoba umuntu ongamthumba uyambulala ingqondo, uba lokwesaba. Siyakunanzelela ukuthi lokho kusiba khona, bakhona abathunjwayo, bakhona abayesatshiswa ngokuthi bazathunjwa. Kuyisicelo ikakhulu kithi njengabontanga ukuthi nxa abakwenzayo siyacela ukubana kayisikho nto elungileyo, kayisikho elekusasa enhle, singakunanzelela ukuthi abantu sebengagcina sokuyikuphila ukuthumba, kungaseli ukuthi umuntu wenzeni sokuphonga ukuthunjwana.
So ke nxa usukhangeleke baba Moyo, ubona ngazani ke uZulu ulelungelo yini lokuthi atshengisele esidaladini? Siyakwazi ukuthi lesisekelo sombuso welizwe siyakuvuma khonoko.
Ye, njengobana kukhona esekelweni sombuso welizwe ukubana abantu bavunyelwe ukubana bakhankasi babhikitshe bephume bebesesidaladini betshengisela lokhu okuyizifiso zabo, lokhu abangajabuli ngakho okwenzakalayo elizweni. Kukhona sibili kubhaliwe uhulumende iconstitution isekelo sombuso esaphumayo siyakuvumela ukubana i-freedom of assembly, ukukhululeka ukubana abantu behlangane bekhankasa njalo betshengisela imizwa yabo. Yikho-ke isekelo sombuso masibhalwa, sibhalwa sikhangele imbono yabantu, simelele abantu, siligwaliba elikhokhela abantu belizwe. Nxa sesingasakhokheli abantu, pho-ke sesikhokhela ubani?
Alo-ke bekungumnumzana Njabulo Moyo imbongi njalo engumlobi wamabhuku ambalwa othi obesithi yena ilizwe leZimbabwe akumelanga libophe abantu abatshengisela izitaladeni bekhonona ngohlelo lwama-bond notes lokunye okufanayo. Umoyo ukuhlelo lwezentuthuko olwe-community solutions ngapha kwelemelika okwamanje uthi ukuthunjwa kwamnumzana Patson Zamara labanye abalwela ilungelo likaZulu emadabuka kusalamuhla kutshengisa ukuthi uhulumende uyahluleka ukubusa ngemfanelo. Omunye wabakhankasela ukuba khona kukahulumende oqotho umfowabo kaItayi Tsamara olokhu engaziwa lapho akhona uPatson Tsamara uthunjwe emadabuka kusa lamhlanje watshaywa kabuhlungu watshiywa ethedaca ehlathini elibucwadlana ledamu leChibero. Kusehlakalo ebesihlose ukuthi abulawe uTsamara ethi kodwa abambambe ukuthi aguqule ingqondo abamthumbileyo bamtshaye enqunu kulelo hlathi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Elandisela intatheli zindaba esibhedlela seAvenues okwenzakeleyo uTsamara uthi uthunjwe lapho kuhlangana khona umgwaqo uHighland lomkhonono emzini weNew Marimba emadabukakusa waphoselwa emoteni yohlobo lwepickup. Abanye bakhe uTsamara ethi basele lapho abahlaselwe khona ngemva kokuba kukhala imbhobho kwatshiswa le moto abekade behamba ngazo ngesikhathi belubhekise emzini wemfakose ukuyabonisana labanye babo phezu kokutshengisela okungasaphumelelanga obekuqoqwe lamhlanje. Ngokubona kwakhe uTsamara uthi bekusobala ukuthi abamthumbileyo bebevele beze befuna yena.
They took me to what I am confident is lecturer, because when you got there what...
Abangithumbileyo laba ngizwe bekhulumisana ecingweni lobekhanya ingani nguye ubhasi wabo obengazakali ukuba ube ngapi kwendawo. Bakhulume okwesikhathi eside lalowo muntu engicabanga ukuthi ube batshela ukuba bengaze bangibulala. Ngemva kwalokho bashayele imoto okweyimizuzu engamashumi amane bafika bahama kwenye indawo engicabangela ukuthi kusesinake park. Lapho bangiphosela khona phandle bangishiya egangeni ngazama ukuthola usizo kodwa bekunzima ukuluthola njengoba benginqunu.
Abazali bakhe bahle bagijimela esibhedlela ngemva kokuzwakala ukuba kulapho akhona ubephelelwe unina kaPatson unkosikazi Benhilda Tsamara ngesikhathi ekhulumisana lentatheli zindaba khona eAvenues Clinic.
Umntanami ungitshele ukuba bekusetshenziswa insimbi lenduku ngesikhathi bemtshaya ekhanda endaweni okumgwaqo uHighland. Nginje ngiphelelwe ngila.
Abanye bakhe uTsamara bathi kunuka santungwana kusobala ukuba abathumbe omunye wabo kungasibantukazana kuyimisebenzi kahulumende bethi le kuyindlela yokwethusela labo abakade befuna ukutshengisela namhlanje bekhonona phezu kwama-bond notes kanye lokungathembeki okuhle kwavinjwa amapholisa aze ngobuningi lapho bekumele kuhlanganwe khona. Abekade belo Tsamara babalisa uNathan Mathadza, uIshmael Kauzani, loNashe Benson Salani, ababili uSalani loNathan lokhe bengakazakali ukuba bangaphi. Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso kusukela esasebenza lo Itayi Tsamara phansi kwenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square.
Into edanisayo sibili ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe ulokhu ezimisele sibili ukube sephula umthetho walapha eZimbabwe ngokube elokhu edinga kanye lokuvimba abantwana beZimbabwe ebatshaya kanye lokubalimaza kangaka. Lokhu kuyesabisa kakhulu ngoba sisibona ukuthi vele uzimisele ukusibulala esiqede sonke one by one ukuthi besale bebodwa bona abantu bezanu-PF.
Usolo uhulumende uNyoni ukuvimba ukutshengisela obekuqoqiwe eze ngobuningi amapholisa ukukwenze lokho.
Njengomuntu owasebenza kanye lokuhamba lo Itayi Tsamara, ukwesaba phakathi kwamvele akusikho ngoba bangaze bembambe bentshaye bembulale. Kodwa ngiyakwazi ukuthi kuzabuya omunye umuntu ozagqoka izicathulo zami ozayo kuyaphambili lokhu esilwa impilweni. Okokuqala nje akumangalisi ukuthi amapholisa ebegcwele endaweni adumele sihlanganekiwe. Kodwa okwesibili nje sengikhangela thina abantwana beZimbabwe akade simele siyetshengisela. Kuyadanisa sibili ukuthi silokhe sisesaba amapholisa ayiwo amalutshwani kulathi thina abantwana balapha eZimbabwe. Lokhu kutshengisa nje ukuthi uZulu walapha eZimbabwe kakazimiseli ukuthi azikhulule esihoqweni sikaRobert Mugabe leZANU-PF.
Lanxa elinyazwe kabuhlungu uTsamara uthi lokho akusoke kwambuyisela muva ezoqhubeka ngale mikhankaso yokuba abe khona uhulumende uqobo. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bese kule mibiko yokuba kubotshwe abedlula amachumi amane abekade bebuthana e-Africa Unity Square. Ababotshiweyo laba babalisa igqwetha u-advocate Fadzai Mahere kanye lamalunga omkhankaso owe this flag. Kuthi umfundisi Patrick Mugadza eye wayachumayela kwenye yalezo ndawo lapho uZulu bekumele abuthane khona phambi kwesakhiwo sikamunicipala eCleveland House. Amapolisa athe zama umthatha wabaleka elubhekise Africa Unity Square lapho bekubuthanwa khona ukuba kubonisanwe ukuthi kwenziweni ngemva kokuphazanyiswa kokutshengisela kwabo ngamapolisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak uthi isifiso sakhe ngesokuba bafinyelele kufinal eyomncintiswano odlalwa ngamazwe amathathu abalisa eZimbabwe, West Indies kanye lele Sri Lanka. Uqala ensukwini ezedlulayo lomdlalo esigodlweni eHarare njalo osaqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Ekhuluma ngemva komkhosi wokwemukela amaqembu omathathu edolobheni lakoBulawayo ngolesini ntambama, umqeqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak uthe sekulenguquko ekudlaleni kweqembu lesizwe njalo isifiso sakhe ngesokuba banqobe emidlalweni yabo ukuze labalandeli bomdlalo bakubone ukuba sekulenqubela phambili ekudlaleni kwabo.
Isifiso sami ukuthi sizame ukufika kuma-finals. Iqiniso yomina ngibona nithi siyakwanisa ukuthi sifike kuma-finals. But obviously sidliwe kugame yokuqala, so kulomsebenzi omkhulu ngoba kumele siwine at least 2 amagame. Into enkulu ama-senior players yiwo kumele beziphakamise ngoba yibo okumele ukwanisa ukubathemba day in day out.
Emdlalweni wokuqala omncintiswano we-Tri Series odlalwe ngomvulo odluleyo, iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayithoba mnambili ngele Sri Lanka, kwathi emdlalweni wesibili iqembu le-West Indies litshayele Sri Lanka ngamaranza ngamachuma ayisithupha lambili. Yomibili limidlalo idlalelwe esigodlweni iHarare, ikanti umdlalo wesithathu ukhona kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona leqembu le-West Indies enkundleni ye-Queen's Sports Club koBulawayo. UStreak ukhuthaze abalandeli bomdlalo kakhilikithi ukuba baze ngobuningi babo ukuzosekela iqembu lesizwe.
Ngiyakwazi ukuthi ama-supporters into abayifunayo ngama-results, so isifiso sami sokuthi lapha koBulawayo khonoko kwesifuna ukuthi sibanike khona bebona ukuthi sokusebenzeka. Bengabuya bazabona ukuthi ukudlala kwethu lokuzama kwabafana baza kubona ngamehlo abo ukuthi kulomehluko.
Umdlalo wesine omncintiswano we-Tri Series uza kuba phakathi kweqembu leZimbabwe leSri Lanka mhla zingamachumi amabili lanye, ukuthi owesihlanu uza kuba khona mhla zingamachumi amabili lantathu phakathi kweqembu leSri Lanka lele-West Indies, ikanti owesihlanu uzadlalwa phakathi kweqembu leZimbabwe lele-West Indies mhla zingamachumi amabili lanhlanu kuyona le inyanga kaLwezi. Amaqembu amabili azabe lemiklomelo eminingi ngemva komdlalo wesithupha azadibana kumdlalo we-final mhla zingamachumi amabili lesikhombisa. Sikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili kulimpela viki ngemva kokudedela ifinali yenkezo yeChibuku Super Cup kanye leqembu lesizwe lama-Warriors, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu letsholotsho lizemukela eleBulawayo City enkundleni iLuveve, iqembu leMutare City Rovers lizadlala leqembu leHarare City enkundleni yeSakuva, ukuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leHowmine. Ngesonto iqembu leFC Platinum lizadibana leHighlanders enkundleni yeMandava, iqembu leWangi lizadlala leChapungo ngaseColliery, iqembu leCapes United lizadibana leLengezi Platinum ngaseNational Sports Stadium, iqembu leTriangle lizanqikelana leDynamo senkundleni yeKipo, kuthi iqembu leChicken lizemukela iqembu leBotha Strikers enkundleni yeLuveve. Imidlalo yePSL ingena kuviki yamachumi amabili lathoba nomunye, iqembu leCapes United kuyilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo ngamachumi amahlanu lesikhombisa. Kundawo yesibili kule qembu leFC Platinum lilemiklomelo ngamachumi amahlanu lanhlanu, ukuthi eleHighlanders lisendaweni yesithathu lilemiklomelo ngamachumi amahlanu lantathu. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuhlelo lwethu lweWoza Friday lamhlanje, uBenedict Nhlapo uqhunsa ezintsha eziphuma kudlalade elichisa bhe elomculi weZimbabwe ozokholo kwele South Africa utholakele esithi ungithobe amanqeba.
Hallelujah. Bambiza tholakele abanye besithi Queen in Gospel. Hidlalade lakhe elilokhu lisatshisa elithi ungithobe amanxeba likuveza obala ukuthi kungani besithi indlovukazi kwezamahubo okholo. Zipheko zavuthwa busu zonke zolitshumi lambili kwazise ziphothulwe ngemidumo yonke ongayicabanga. Ikhona le ethi bakhuluma ngoJesu ebaselwe ngeziginci zegwasagwasa. Yena gotholakele uthi lelidlalade elingelesine ulipheke amaphapho ehleli phansi waliphakulula sekusobala ukuthi livuthwe busu.
Indlela amaculo ami engiwabeke ngakhona ayabonisa ukuthi sengikhulile, agoqela wonke umuntu njalo angigidimisa ngokuthi kukholisa kuphela, ayaxwayisa, ayayakha njalo ayaduduza.
Lintombi endala ethethwe kondlovu sekule minyaka isithupha icabange ukuzimela yodwa yethula amadlalata abalisa umkhuleko wami kubaba, ngivulele Nkosi Jehova Nkosi yami laleleli litsha elithi ngithobe amanxeba. Lindlovukazi kwezokholo ithi ikusasa layo kwezomculo lizovinjwa isibhakabhaka kodwa iyakufithizela ukuthi ubude kabuphangwa.
Njengobane qalise ukurekhoda idlaladi lami ngo-2010 ngingomunye mfanele ukuthi ngasendele ama idlaladi lesi-10 kodwa ke ngibonile ukuthi kumele ngihambe kancane kancane ngilokho engifunda ukwenzela ukuthi into yami yonke engiyenzayo ibe into ebukekayo.
Ukwenelisa komculi kuxubanisa imidumo etshiyeneyo kukhombisa ukukhula emculweni. Leyona ethi ngawe sizonqoba usungathi uyizwa uthi ihwatshwe yintshanju kamasikhandi.
Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.